No, just look at what I mean. No, no, no.
Lo yomfindo lengqabangqoza evuke ngesikhathi umphathi ntamogada lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logada lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwezihlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotsheketsha asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfu wabo olokhu ephansi emgodini ukuthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotsheketsha baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
Ifuya isivile bangahambisi ilizwi lokuthi they are criminals, bakhumbule ukuthi ekugqibeleni before ame criminal njengomuntu nje singekho apha. Even these thousands that have been spent, I don't think nje zezafikela kule zinga. Bebakhuphile then bababambe.
Ukhokhela lezimuli umaqhinga okuhlengwa kwabotsheketsha laba umnumzana Johannes Qankasi uthe abalazo isikhathi sokukhulumisana labaphathi ntambo laba.
Kodwa sithi kube umbuso ukuthi le nto beniyithenelela basimuka awuthi niyenzile ngoba ubuninzi bantu laba bantu baswelekile emgodini. Ukuthi abathunywanga bazikelele ayibalulekanga, kodwa impilo yomntu iyahlangulwa xa ungumntu, xa uyinkokheli uyazi ukuthi umntu ngumntu ngabantu. Ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwapha amazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi, ngabantu begazi nenyama.
Kodwa-ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotsheketsha laba ibangelwe uhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide ngeke uthi kulo muntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotsheketsha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaxoso befike 191 kwakhitshwa lezidumbu ezidlula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilitshumi ukuthi baphethe lolu hlelo. Qede lapho bese kuqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Ministry 7, Estil Fontaine, Wele South Africa, Imuthuso Komalo.